Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ichona njani mthwazo muhle, siyalambulela kumthwasazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo omhla ka 27/4/2018. Igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMnumzana Nelson Chamisa ugcotshwa ukuba ngumongameli weZimbabwe libandla lakhe.
Chamisa is duly bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the whole country and among the people.
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF lithi lokhu yikuganga okumangalisayo.
Angazi ukuthi ngakufana njani. Ngingalahlangi umlomo njalo ngingalahlangi uzihlonipha kwami. Lokhu abakwenzileyo ngisitshele la mazwi, kodwa ibuphukuphuku bokugcina.
Isikhuphuke okumangalisayo intengo yenhlanyelo namakhuba okulima.
Nxa kuyikuthi izinto sezikhwela ngendlela efika lapho umuntu anganasaneli sikhona, siyabe singasakwazi ukuthi singaqonda ngaphi. Kakhulu lo nyaka abantu bevele bengazange bathole lutho.
Kwenziwa umkhosi wokukhankasela ukunqabela umkhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lamhla limgcobe ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leli lenze lokhu eGwanzura Stadium eHarare ngesikhathi lithakazelela iminyaka phose engamajumi amabili 19 years labunjwa. UChamisa ugcotshwe ngumnumzana Morgan Komichi, omunye wabasekeli bakaChamisa.
UChamisa is duly bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the whole country and among the people.
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe, umongameli wabantu. Ngiyabonga, ngiyabonga.
Ugcotshwa kukamongameli kweZimbabwe kwenziwa nguChief Justice kumbe umsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe nguChief Justice Luke Malaba. Umthuthondaba usanda kwethula ukuthi nguye owanqoba kukhetho ngontulikazi lonyaka. UChamisa waphanyeka udaba lolu emthuthondaba esithi nguye owanqobayo, kodwa umthuthondaba wathi ngumnangagwa. UNkosazana Tabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla leli, uthi uChamisa ugcotshwe ngabantu hathi umthuthondaba.
Abantu bathe khona kokuqala bagcoba ubaba u-advocate Nelson Chamisa usenguye uprezidenti welizwe ofuna ngabantu owavotelwa ngabantu. Njalo kufuna ukuthi ubaba uChamisa wasebazisa ukuthi khona kumele sibe le-transitional authority. Lapha uMnangagwa lamasela abezani kumele bavume ukuthi thina njengebandla le-MDC uba uChamisa wanqoba. Sisukela khonapho bese sihlala phansi sikhangele ukuthi umnotho welizwe siwulungisa njani. Kodwa kuyithi njengebandla le-MDC esibusayo ngaleso sikhathi.
Singathi-ke ukugcotshwa lokhu likwenze njani njengoba singabonanga kulamajaji kumbe abantu abanjalo? Kwenziwe njani?
Hayi, anti zonke thina lapha njengebandla le-MDC silandela imfuno kaZulu. Lokho kwamajaji lokho kithi kakukho, ngoba kumele agcotshwe ngabantu abamvotelayo abelokhe bekholwa ukuthi yiyo inkokheli okumele ibe yiyo ehamba phambili ukuthi silungileli lizwe.
Khonokho-ke akusoze kucaphule ibandla leZANU-PF.
Angazi bacaphukela bangacaphuka, akulanto esiyonileyo, ngoba leyo bekuyimfuno kaZulu. Singike sanelisa ukuthi uZulu simbambe imlomo ngokuthi uZulu usekhethe ukuthi ubaba uChamisa kagcotshwe.
Ye, kodwa abantu bazathi phela kasuze ahambe e-State House, so ugcotshwe njani?
I-State House yethu njengebandla le-MDC lobaba uChamisa aso ndlule ehlala khona uMgabe lalapho sokuhlala khona uMnangagwa. I-State House esikhuluma i-State House kaZulu, uZulu ngoba ngazikhuluma nge-democracy, i-democracy nguZulu. uzule nangakhuluma ukuthi khona yikho abakufunayo i-state house yethu le.
Yes, so ke libona ngizani lizangena nini emgwaqweni lijengisela khonoko elifisa ukukwenza?
Emgwaqweni owakathesi sizangenawe iZimbabwe yonke jikelele. Sibonga uZulu njalo sisizwa uZulu ukuthi usezimisele yini ukuthi singene emgwaqweni ngoba singeke sangena nxa uZulu engasitshelanga. Kodwa namhla uZulu yena besithi kumele singene emgwaqweni namhlanje. Babuchamisa wasebazisa athi kumele sibhode iZimbabwe yonke jikelele ukuthi sizwe ukuthi intshukuntshu kaZulu yonithini.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla lezano PF uthi yikuganga lokhu okwenziwe libandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Jamisa.
Isisekelo selizwe lethu, iconstitution yethu iyakhuluma ekugqekeni njalo iyaveza sobala ubana umuntu oba ngumongameli uhamba njani kusuka ngaphi kuze ufike njani uzagcotshwe andibana abe ngumongameli njalo ugcotshwa ngubani. Iconstitution yethu ibalulekile kakhulu ubana lo ngumsebenzi owenziwa ngu-Chief Justice. Angazi ke bona kumbe bebelayo owabo u-Chief Justice na kumbe ukuthi bedlala nje lokwana abakunamashona amahumbwe yakazi udlala umaqatshelana ngabakho serious abantu laba and kuyadanisa kakhulu ukubona izikhuqamfundo ezinjana nabantu abakhangeleka beyo ngabantu abanomqoto kwi-society besenza izinto ezilobuhlazo ezinjalo ezenzela ukungalandeli i-constitution yelizwe ezenzela ukungahloniphi isizwe seZimbabwe pho ngabantu abanjalo.
Bathi bakwenze lokhu ngoba bona bathi banqoba kukhetho. Lokho kwakhulunywa i-Constitutional Court leZimbabwe Electoral Commission bathi vele kungamanga. Ngakho-ke yinko beyenze uJamisa waba ngumongameli olezwe leZimbabwe. So ke manje lina njengabantu bezanu PF kulihlaba kanganani khonokho?
Ngibona ngantwa kungaba lo muntu nje even oyedwa wezanu PF ongaba le ndaba lento enjalo uyabe segula ingqondo sibili. Lokho asonto vele okumele size sehluleke ukuthi sidle ngakho. Sizakala siloku sidla, sigeza, silala, sivuka, asindaba zaluto abakwenze lokhu. Yazi angazi bona ngakufaka njani ngingalahlangi umlomo njalo ngingalahlangi ukuzihlonipha kwami. Lokhu abakwenzileyo ngiswele la mazwi, kodwa ibuphukuphuku bokugcina. Nakho-ke asonto engingazwisiza lo PF ubuhlungu kumbe engaswelisa ubuthongo iZanu PF kumbe engeza ukuthi iZanu PF kumbe ithalaze ithibilike. It's a non-event.
Ilizwe leZimbabwe okwamanje libhekane lenhlupho ezijiyeneyo okugoqela ukuswelakala kwemali lempahla, ukuqonga kwentengo yempahla lokusilela kwamafutha okupheka lawezimota.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yenhlawunyelo lamakhuba okulima ngesikhathi kulungiselelwa ukulima kweleZimbabwe. U-Albert Ncube usipha loludaba kuhlelo lwezemaphandleni.
Inhlanyelo lesisindo samakhilogram alitshumi 10 kg isibiza amadola alikhulu letshumi $110 kude lesisindo samakhilogram angamatshumi amabili lanhlanu 25 kg yona sibiza amadola ngamakhulu amabili lamajumi amahlanu $250 ezitolo zeGwanda. Ikhuba lokulima lona libiza amadola angamakhulu amane lamajumi amane $440. Lintengo isithiye izakhamizi zibambe wangaphansi njalo zisevalweni lokuhlaselwa indlala ngenxa yokuthi zizehluleka ukulima lonyaka. Umnumzana Elias Lujika Dube isakhamuzi sesitshi eGaranyemba uthi ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi labantu lingalimi lonyaka.
Nxa kuyikuthi izinto sezikhwela ngendlela efika lapho umuntu anganasanelisi khona, siyabe singasakwazi ukuthi singaqonda ngaphi. Kakhulu lonyaka abantu bevele bengazange bathole lutho, abanye bevele besidla okokuniwa. Njengokukhwela kwezinto ikakhulu inhlanyelo kuzayenza abantu abaningi bangalimi lonyaka, ngoba lanxakade ulakho kwimadlanyana wokuthi uyethenga. Nxa inhlanyelo sikhwela ifika kuma-200 and something, vele uyabe uzayithenga ngani? labungasozuyithenga.
Umnumzana Gabriel Moyo ohlala eMawane uthi lobanje uhulumende elohlelo lokupha izakhamizi inhlanyelo linhlanyelo bingabiwa kahle okudala ukuthi iningi lingayizuzi.
Abanye batholile inhlanyelo, abanye abayitholanga. Abanye inhlanyelo bila babizwa abantu abafa kudala. Phoke nxa isigansi inhlanyelo uyafika kulesi sibangiso sona vele kakula lo muntu ozayithola. Sokuyikufa kwabantu ngoba sozibake bakwanisa ukulima. Amabele kawula vele okomnyaka lodlulileyo asilimanga, asila lutho esithembele ukuthi engcine inhlanyelo ingaba nganeni abantu bathenge. Yona ihulumende le vele iyanakekela abantu kumbe vele layo sifuna ukuthi abantu bahle bafe. Kumbilizwe nje lalo hleli ivalwe.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Patrick Marupi owefumukwe othi iningi lezakhamizi alisoze liyenelise ukuthenga linhlanyelo, njalo kuyadingakala ukuthi uhulumende angenele kulolu daba ngokuphangisa.
Ukukhwela kwenhlanyelo lapha kuzakhamizi sokusiba nzima ukuthi izakhamizi zingalima njani, ngoba akula sakhamizi esingayithenga inhlanyelo $100. So izakhamizi sezithwele nzima, ziyakhuluma ukuthi hayi uhulumende kakaboni plan ngoba ukulima bazalima nzima.
Ngaphandle kokuqonga kwentengo yenhlanyelo, uMarubhuthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthi izakhamizi zibhekane lendlala esabekayo.
Intengo ekhona iyasinda izakhamizi.
Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni kalivunanga kahle lonyaka ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngisefumukwe. Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampawa fowembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampawa fowembula.
Amalunga ebandla leMthokazi Republic Party amane abotshwe izolo ngesikhathi abantu besethula imbono yabo ku-commission ehlolisisa ukubulawa kwabantu kusanda kwenziwa ukhetho eHarare. Bakhululwe kwathi omunye wabo wavalelwa enkantolo. Umnumzana Marshall Sibiya, Welcome Moyo lo Venet Ncube bahlawuliswe imali yesibambiso sebail efika ikhulu lamajumi amahlanu $150 umuntu munye ngamunye. Kodwa umantshi uRachel Mukanga uthe umnumzana Siphambaniso Mafu onikeze ubufakazi bakhe kukhomishini ekhokelwa ngumnumzana Haleme Mohlante umvalele enkantolo esithi ulakho ukuthi abanye bakhe bamvimbele ukuba abuye emthethwandaba. Umafu utshele ikhomishini le ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wabulala abazali bakhe ngesikhathi sombhuqazwe kwekhukhurawundi. Wetheswe icala lokudelela umongameli welizwe. Umnumzana Naka Muganyi owe abameli Lawyers for Human Rights ubikele umthethwandaba ukuba umafu uhlukuluzwe ngamapholisa kabuhlungu ngesikhathi ebotshwa njalo bamfake isandla phambi kwekhomishini kaMohlante. Uthe umafu ugcine esiyakwelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso yeThokozani Gubhe Cancer Foundation namhla yenze umkhosi wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele kobulawayo obulabanye abantu abaphepha kumkhuhlane lo. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo wenziwe ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ucebisa abantu ngemvukuzane yebele kuyona le inyanga emkhankasweni obizwa ngokuthi yi-Breast Cancer Awareness Month. Unkosikazi Khuphe ongumongameli webandla le-MDCT ubambisane labantu abaningi bahamba umango oyisilinganiso samakhilomitha amane edolobheni lakobulawayo. Uthe uhulumende kumele alwisane lomkhuhlane wemvukuzane ngendlela eqondileyo.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu 1958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa le imvukuzane okuthiwa yikensa.
Udokotela Khuphe wasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uthi kuqakathekile ukuhlola lokwelatshwa lomkhuhlane kusasemasinya. Uthi kuqakathekile njalo ukuthi abantu belatshwe ezabelweni ezichiyeneyo nxa bengatholakala belomkhuhlane wemvukuzane.
Mina ngo-2011 ngiphumile egcekeni ngathi njengo-deputy prime minister sembanjwe ngemvukuzane le okuthiwa yi-cancer. Abantu bonke baqala ukuthi bekhulume ngayo. Uhulumende waqala layo ukuthi ekhulume ngayo. Uhulumende waqala ukuthi agijigijime ukuthi ayenze ukuthi kube le mithi yona le e-cancer abantu behanje behlolwe. Mina sengile iminyaka engu-7 ungabona ukukhuphuka iminyaka engu-5. Ususiya ku-6-7, hayi, uyabe usuphumile kulokhu kuthiwa yi-danger zone.
Unkosikazi Ellen Khumalo, owahlaselwa umkhuhlane wemvukuzane ngomnyaka ka-1957, uveza ukuba wasila njani.
Mina ngayelatshwa ngumuntu wayevillage dinge, wangcaka amabili, wayithiya ukuthi ngagijimi ngoba into egijima lo mzimba.
Unkosikazi Lwazi Sibanda osuka eCholocho laye ongene uhambo lwalamuhla ukhuthaza omama ukuba behlolwe imizimba yabo ngamadokotela.
Abantu abakhuthale bekuba bezihlole ukuthi kambe amabele agcinanga yini alale le ayelayo le ilampu yini. Njalo mama kabakhuthale ukuyahlolwa i-cervical cancer kambe becheck ukuthi imlomo yabo yesibeletho ilungile yini ayelayo yini i-cancer. Ngiyabakhuthaza omama.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Mildred Reason Dube uthi uyabonga uhlelo lwethokozani Khuphe Cancer Foundation lokufundisa abantu ngomkhuhlane wemvuku uzane
umkhuhlane wecancer mama usulobise izihlobo zethu kodwa ngiyajabula ngoba uDr wethu uThokozani mama president usenze ukuthi kube nge awareness ukuthi sibe kwazi ukuthi icancer iyabulala abantu icancer siqeda abantu bakithi. Ngijabule kakhulu ukubona sibhoda idolobha lakobulawayo sitshela abantu ngecancer.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alfred Ncube ukhuthaze abesilisa ukuba bayehlolwa imvukuzane esithi umngane wakhe uJames Mlilo wabulawa umkhuhlane wemvukuzane yebele.
Engithanda ukusho ukuthi umkhuhlane wemvukuzane yebele kasi umkhuhlane otholakala kubomama kuphela. Umngane wami lo engikhuluma ngaye wabhubha ngo-2004 ngemva kokuba banjwe ukuthi lo mkhuhlane wemvukuzane yebele. Yikuthi nje obaba sabe singakwazi ukuphunga ukuthiwa imvukuzane baze bakunanzelela sokusekugcineni ukuthi imvukuzane yebele. Ngakho-ke sithi obaba labo kaba siyabakhuthaza ukuthi nxa uzikhangela ngezempilo yakho sikhangele nje konke ongaba kuyakukhathaza lo mkhuhlane wemvukuzane yebele ngeminye imkhuhlane obaba okumele beyinanzelele ngoba iyabulala labo ba.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba wonke jikelele ukuthi iqakathekise imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month. Ngaphansi komkhankaso lo abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungela nhlawulo ezibhedlela zakobulawayo e-United Bulawayo Hospital leMpilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba litshona lendaba esilethulelwa nguChris Kande.
Elingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Kande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, yena oyingcwethi kwezamasiko. Sixoxa laye esesilobela. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ayi lami yakwamukela babo babugande bamukela njalo futhi labalalela balalela.
Ye ungasitshela mnumzane ukuthi ezamasiko zilokhu zilandelwa yini njengoba sibona kungani amasiko ethu asehlangene lamasiko awokuza. Ungasitshela ukuthi wena ukubona njani?
Kwezamasiko baba mina ukubona kwami kathethi nxa ngikhangele amasiko kasalandelwa, kodwa ke kulento ejabulisa kakhulu nxa sikhangele abantu kathethi sebeqala ukukhuluma nendaba zamasiko, sebeqala ukuthi babuyele emuva ukuze bazazi ukuthi bangoba isiko ikakhulukazela kithi ngapha emhlubulweni weMandebeleni belivele selitshabalele. Yikho ubona kade sokusithi lasezimfeni kube kulokhu kugidwa, kube kulokhu kuhlatshelwa ingoma zokujabula, kube kanti-ke kithi kade vele kuhlatshelwa ingoma ezizothileyo kutshengisa ukuthi kulo sizi lapha phakathi. Kodwa kathesi nxa singakhangela mbona ngani abantu bakithi sebengani sebebuyela emuva, sebebuyele kuzotheni kwabo.
Kungakuyikuyini okubangela ukuthi babuyele endulo?
Nxa ngisithi ngiyabona abantu sebengani sebeqathanisa kathesi, abantu kuthe kubuya linto okuthiwa khona intuthuko. Abantu basuke bathathwa izinto lezi, bathathwa ngamasiko abanye bebona ngani into entsha njalo enhle. But kathesi sebethi baqathanisa la ngobunzima bempilo kathesi abantu sokwenza ukuthi khona abantu babuyele emuva kathi bathe kathi izolo kathi khona besiphila njani. Base bebona ukuthi khona hawu kithi kade siziphilela kuhle, abantu kade besazisana, abantu besazi ukuthi lo ngumalume, lo ngugogo, lo ngukhulu, okuyukuthi nxa lo kade engelalokhu ubencediswa. So ke abantu ngalokho sokubavusa manje inkopha, abantu sebebona ukuthi hawu bona vele sebehlamukelele izinto ezenzakala kathesi ayisayizi izinto ezazisenzakala izolo, sebebuza sebesondele ebadaleni manje kathesi.
Elakusasa limi njani kwezamasiko lapha njengoba siyabona abantu sebechabelele ngomhlaba wonke? Kuzaba kunjani kakhulu sesibona abanye sebevela kwamanye amazwe, labantwana abazalelwe kwamanye amazwe sebebuye ekhaya lapha, amasiko azabe salandelwa?
Ngibona kuzakuba lobunzima njengobana usitsho nje ukuthi kathesi njengobana sesihlala nje kuyona linto abayithi i-global ngezilungu lezo, kuza kuba lobunzima ikakhulukazi ebantwaneni bethu lezi zizukulwana zethu ezingekho lapha ekhaya ukuthi zifike zingene ekuphileni kwethu lapha. Ngibona ngani kuza kuba lobunzima sibili okuzenza ukuthi izizukulwana zethu lezi ezingabe zibuyile zizibone zisemzini kube nzima lokuthi khona zingene phakathi nakwalamasiko. Kodwa-ke nxa ngithi ngikhangele, nxa indlela le sihamba ngayo kathesi ingaba yiyona indlela abantu bezibumba ngaleyo ndlela, ngibona futhi lanabana bezayo abavela kwezinye indawo bazagcina behawukela ukuphila kwethu nxa singathi siphile njengendlela esiphila ngayo. But uhlupho olukhulu esesilalo ilolonolo lokuthi sesihlangene, kanti sesihlangene sesixubene okuyindlela ezakuba nzima sibili. Kodwa-ke ngokuhamba kwezinto kathesi manje sithi ngibona sengathi abantu baza kuthakazelela kakhulu ukuphila kwethu, ngoba sizabe sesihamba la kusibatshengise ezizweni, ngoba into ekathi ngani yasilela kithi ukuthi khona kasilazo indlela, kumbe ngithi kasilayo indlela yokuthi sihambe sitshengisa ubuntu bethu kwezinye izizwe. Lokhu kwenza ukuthi ezinye izizwe zisalele emuva ngokwazi ngathi. Kodwa nxa singaba le ndlela yokuthi siziqoqe sizitshengise ukuthi thina siphila njani, ungakhangela ngendlela le ekade ikhona kade singapho eNgilandi, ngapho vuka bulawayo. Abantu abaningi nxa singabancusa ezindaweni ezinjengazenezo babone ukuthi kade siphila njani, ubona ngani kungenza ukuthi khona abantu basikholwe, abantu njalo basijabulele.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngithanda ukuthi ngilivalelise njalo ngibonga kakhulu kuwe Chris Gandhi ukuthi unginikelele ithuba. Ngisithi njalo futhi kubantu bakithi, kasitshengiseni ezinye izizwe impilo yethu. lizabona ukuthi sizaqala ukuhlonipha kwezinye izizwe. Ngiyabonga.
Hayi, lati sibongile. Ube lobusuku obuhle.
Hayi, siyabonga kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba esesilobela.
Siyabonga kakhulu Jagelidala Chris Gande, ungathinela kusasa ke mfowethu. Kwezemidlalo, iqembu leHarare City linqobe eCape United 2-1 kumdlalo weChibuku Cup semifinals. Kukhangelelwe ukuthi iqembu leDynamos lizanqikelelana neleTriangle kusasa kumdlalo ofanayo. Silenhlanhla ngoba silo mnumzana Muzi Hadebe ingcwethi kwezemidlalo khona khonapha ke lamhlanje. Baba Hadebe, kunjani?
Sikhona lingali njani?
Hayi, siphile kakhulu. Akusitshela ukuthi imidlalo le ihamba njani eChibuku ba?
Ichibuku njengoba usichilo nje lamhlanje iHarare City ikwanisile ukubana inqobe iCape United nge 2-1. Abakwanisile ukubana behlohlela iHarare City nguMoses Mutshenje lo wakwadlalela iCape United. Kwasekusithi uWilliam Manondo wasehlohlela lesibili. UWilliam Manondo yena uyenza kuhle kuChibuku Trophy ngoba useyiyene lise kubana lokhe yaqalisayo iphenduka iChibuku Trophy usehlohle ama-goals angu-14. Kwazokuthi-ke uJoel Joster Ngozo lo owake wadlalela iqembu le-Islanders ele-FC Platinum wasehlohlela-ke yona iCape United. Kutho ukuthi iHarare City sihambe kweyinye i-final yeChibuku Trophy. Bakhangelele-ke ukubana bebone ukubana bazadlala laliphi iqembu phakathi kwe-Dynamo se-Triangle zona ezizadlala kusasa. Siyazi sonke ukubana iHarare City isila amakhaphu amabili aweChibuku Trophy, ngakho-ke bakhangelele ukubana bebe bethatha esithathu.
Elakusasa-ke ulibona njani ibhola?
Elakusasa lizabe linzima. IDynamo yona ibingathi ayenzi kakuhle kuligi, kodwa ibisiqalisile ukubana inqobe. Kuzaba ngumdlalo omnandi kakhulu. Badlala le triangle, yona i-triangle liyazi ukubana okwakhathesi iku-number 4 kuloko. Ngakho-ke ingaba yingozi kuDynamos iqembu le-triangle. I-triangle yonakelayo ikhotshwa ngukhotsho oyenza kakuhle uTaurai Mangwiro. Ngibona engathi kusasa yona-ke i-triangle kungenzakala ukubana imangalise iDynamos inqobe khona le eHarare eRufaro Stadium. Kodwa ngaphandle kwakhonoko map uzathanda njalo ukubana usitshela abalaleli ukubana iqembu lewange liyazi ukubana laphuma ku-PSL ngomnyaka odlulileyo, kodwa lamhlanje linqobele etholotsho khona-ke emalahleni ewange. Okutsho ubana ngomnyaka ozayo iwange isibuyile njalo ku-PSL. Kodwa-ke umdlalo omkhulu yiwo-ke lo weDynamos kanye le-Triangle kusasa, kodwa sitshayela ihlube abafana bemalahleni khona ngale iwange isithe yaphindela njalo ku-PSL.
Kodwa ubona zane yanqoba yiphi, Dynamos kumbe i-Triangle? 2-1, 1-0, kuyapho manjani?
Ngibona i-Triangle inqoba. Yibala abadlali abahle, abadlala kahle kakhulu ogoqelo lami nginabo. Ngibona inganqoba nje nge-1 eqandile.
Siyabonga kakhulu ke baba Muzi Hadebe, wena oyingcwethi kwezemidlalo, ungathina lokusasa ba. Lo ke nguMuzi Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo. Ngayehlukani wathi siboneke ezinye iindaba ezikhokela lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa ugcotshwa libandla lakhe ukuba umongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leZANU-PF lithi lokhu yikuganga okumangalisayo okwenziwe nguChamisa. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo uKipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.